Endabenzethu lamhlanje lilo Mayigobe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imali esanda ukutholakala kwele Bhilitane izasetshenziswa ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni eHarare bagijimisana lamapholisa kulandela ukwala kwabo ukuthi basuke enzinkeni yedolobho leli. Ababalisi sebeqalisile ukukankasela ukuthi babuyele esimeni sabo sakudala sokuhlonitshwa nguZulu. Abathengisa imizimba bathi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ebahloniphe. Kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni lamhla siqhubekela phambili ngokuhlolisisa okwenzakala kumabandla achiyeneyo aqhuba ukhetho lwama-primaries. Kuhlelo uza Friday lamhla sixoxa losakhulayo uDonnell Mangena osanda ukungena kumncintiswano kumabonakude we-ITV owe The Voice UK. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngohlelo lokuhlola amagama kugwalo lokuvota oluqalisa kusasa. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6040 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.